Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024. Igama nguNtungamile Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje,
ezilonge ilizwe lilesikwereni akulamnotho oyavuka ngoba akulamntu ezokusebenzana nelizwe lilesikwereni njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwesikwereni.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo anduvana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israeli lihlasele ele Irani izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana e-Zoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, say 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala sike sivumelane ukuthi ezilonge ilizwe lilesikwereti akulamnotho oyavuka ngoba akulamntu ezafuna ukusebenzana nelizwe lilesikwereti njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwesikwereti. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yakuzama ukuthi bebe umuntu kumbe sithi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development nxa si-infrastructure sigala imigwaqo, sigala izibhedlela, konke lokhu i-economic vele kwakhiwa ngemali yokuboleka. Imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper kodwa nxa lezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi. Okugcina kusenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi uhulumende nxa esijika imali agcina esethethe amazimbabwe kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela iprocess yabayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mgodi. Kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha 2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion into ebuzesiyoisize njalo ayichazi ngoba unanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayakwiza umogetam ama-mineral i-mineral wotendiso so siyasinkuzwa ukuthi bakhethi bathi bamogetani njalo bakwenza kanjani
nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo
i-sponsorship kuwabili siyakonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwezikweresi lawo ithink kungananzelela ngeviki eliphelele i-china isulile ezinye izikweresi zezimbabwe engazibhadalanga ithi amabhetho kuyosithi ku-right now kungasikiwe so mamtile khala i-sponsorship elekhala ama-friendly amazwe anjengawona la futhi anceda njani kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengeafrica development bank abakwazi ukuthi kuvuka kwezimbabwe kunosidi esinjani ku-development ye-africa njalo kwi-economy ye-africa abangathi unxabe lakho bethe hayi mana sekuningi sezimbabwe sabonana phambi so uyalikhangelela abantu abanjalo abanozelo singasincedisa njani kodwa vele ungakunanzelela ileso sponsorship akuna-sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa yi-freemoney kuyabelwa ngama-conditions kodwa nxakula-sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho
formal market enkato kakulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama market forces bengakhonti yandlela abakwenza ngayo kathi semabhanga abathengisela lithengisa kuvukele kule rete evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba kakubelo kodwa kungaze kunanzeleli ke manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nanezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and kwakunanzelela ukuthi imali entsha leyo kathesi so mali yothi kungathi isekulete kukhulu ayisothi isekulete ngabove 10% imali in terms of circulation so most of the money at the moment you're looking for a currency
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo
The Voice of America
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi iziboshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Iziboshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumele enze lokhuyana wangakwenzi into ezifana lalezo
ngomumo wenotho lokusalakala kwemisebenzi abaphumeleyo laba amathuba abo aminjani
kulaba abasejele laba ama-conditions abaphila kumuma abaphila kuwo ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela yinye into angayenza acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokhu acine sebuyele so kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithole umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlule kufundiswa umuntu-ke ophandle nga so kugcina kungasizi okuyinto kwakhona nje kusiba isizini lezane sokuthi uyabuya phinda buye labuya phinda buye ngendlela efanele le.
Libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abayebe sebevele jele labo bephathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo.
Kufuneka ke kulungisa indaba ye stigmatization. Lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethila afakwe ipenda ebomvu. Kumele ukuthi khonokuyana ikho esikutsho ukuthi uhulumende kuyayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu abengakaphumi kuyabe kumethe ube lama workshop atrainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza imistake uyareforma umuntu njengoba bekubiza bathi correctional services ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu abebeyizibotshwa vele. Kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uZulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ethizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex convict uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona le.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube we Studio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba umongameli Emerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe umthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo eseWildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi ngaphandle kwaloko thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku wevula indlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede but asikhopha sethu.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna uMvuthu uthi isikhwama seHuman Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Abangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezilenamba ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngaso kubalelwa labo abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina sisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kulabantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo badlela emasimini uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lweZimparks umnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lumsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
50 people last year, 2023.
Sasela ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo. Okwaba nganeno nxa siqathanisa loka 2022, okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthelana phakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo loludubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama-hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika, ele Israel lihlosele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphange wethu la umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi, kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo, kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhloziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama-Arab nations angavumelani la i-Iran, abafana labo-Saudi Arabia, lamanye ama-Arab nations abo-United Emirates labo-banibani. Singabona le MPCC ba i-wild scale, i-bigger scale, wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizile uBiden esho bazo-advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena, ngoba ekuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu nje i-embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
Umnumzana Joe Biden umongameli walaya America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel, ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel ma ukuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviator from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke, ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha, siyakuzwa lokho okuthoyo ukuthi iHamas yiyo yaqalayo ngoku-attack i-Israel, kodwa sokwanele mayuyo, sokumele kube le ceasefire, likhulumisane kutholakale i-way out, whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi i-Palestine ithole i-independence yayo ibe free from i-Israel. So yes, kwabanye indlela uBiden ahendle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho, whereas abanye bathi hayi cha, abengamelanga ukusupportane le-Israel uvumele ukuthi abantu abaningi kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember, and sibonile kuma-primary kuma-states afana labo-Michigan, labo-Minnesota, kusiba le-protest vote against uBiden for ukusupporta kwakhe i-Israel, and kungamluzisa ama-votes ngoba yingama-swing states lawo lapha awina khona by ama-small margins versus ama-Republicans. So angeke afise ukuthi ama-voters lawo awaluze. So ule choice yokuthi achintshe completely, a-reverse i-decision yokusupport Israel. Kodwa lakhona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans asupport Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Elerasi yaselizame okulithumilane 14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye-United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Elerasi yalifuna ukuthi ele-Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo mabili. Lifuna njalo ukuba ele-Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Elerasi yalifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Elemelika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi elerasi elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele-Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele-Urusi kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso ye-United Nations emele elemelika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele-Russia elihlasela ele-Ukraine ngendlela zonke. Lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso ye-United Nations. Ele-Russia liqhubekela phambili lilwisana lele-Ukraine lifuna ukuhluthuna umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele-Ukraine. Ukeli uthi ele-Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele-DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. ELerussia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ELerussia selithenge inhlamvu nokunye kwele-DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane, 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele-Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezitshiyeneyo. Uthi elemelika lihlutshwa yimbiko ethi ele-Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele-Iran. Uthi amazwe wonke achothoza okwenziwa ngele-Russia elihlasela ngamandla ele-Ukraine. Ukeli uthi elemelika lizoqhubekela phambili lisekela ele-Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele-Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele-Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe leChisawu Super Sounds. Lisizwa idabuka eBinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yanjira nisi mchitonga, data mwanamu ni mchitwe, yesi. Jei mbo chitabu le meratula, chitabu mila ugezi mwanamu. Mwoko wende chitabu le meratula, chitabu mila ugezi mwanamu.
Balibonani balandeli abahle ekhaya sikuma eBinga esigabeni sethisayo. Okwamanje silasa ama-album ayi-2 siqale nje ukurekhoda 2020 album lethu omama banamhlanje. 2022 sarekhoda le editha kule mina thula ngolimi lesithombe.
Bonaka kancane samu abunya platilema chakule mina thula chakubela ukuthi
a abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngasithola ku number ezithi zona +10 7 64 355 9573. Nxa ngabe ufuna ukuthi imfore kule zaseZimbabwe asixhumane ku +10 6 3 7 1 7 8 2 4 0 8 5.
Abalandeli ubatshiyela wapha amasu?
Besicela lisapote ngendlela eyiyo kuma-Facebook, ungadinga uyasithola nakuma-WhatsApp. Njalo futhi okunye ngabe ukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusiponsa thina, engasisiponsa futhi ngoba asilayo isiponsa, siyamdinga.
Chaya mfana ngu-Charles Mutekwe imbize hamba leqembu lakhe letshisayo Super Sounds. Nabafana bebhinga behlabela ke kamnandi lapho bathi jakulemela tula okukusindayo kwethule. Hayi, liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle majaha akithi. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ukwethulwa ezinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexabana labake bathandana labo. Hayi ke, kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna muyizele lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.